Omunye wabachothoza isinqumo leso umnumzana esincube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ungabona ilizwe selinezitolo ezakhelwa amasotsha kuphela ukuthi wazathenga okuchiphileyo uzulu omningi asale endlaleni elamba. Kutsho khona ukuthi ilizwe seliphelelwe. Sekusile konke. Akulandlela yokuthi uvuse ilizwe ngokwakhela izitolo amasotsha wodwa kumbe amapholisa wodwa kumbe amanesi wodwa. Izitolo zonke zimele zithengise intengo efanayo elingene eyamukelwa nguye wonke umuntu elingene wonke umuntu. Hayi, lokho sekusenzakala. Kuyabonakala ukuthi uhulumende secithelwe selahlekelwe kakhulu ukuthi angawuvusa kanjani umkhono womwelizwe leZimbabwe.
Umbalisi ofundisa edolobheni leli unkosikazi Sikhangele Ndebele uthi kudida ingqondo okwethulwe nguhulumende.
Isinqumo lesi esithethwa nguhulumende njengama hlabezulu thina sijabule ngoba sinje lathi singama-civil servants athi leholo esiliholayo aleneli. So why kumele abanye abantu bethenge into zithuphile thina abanye kumele sithenge ziduru? Kade asiyobaba wethu yini? Anti uba kumele linganise. Kade alright, even ungaso-civil servant laba abanye abangaphandle labo benzeni? Hhayi, kungcono ukuthi kuhlalelwe futhi phansi bethu cabangisise ngendaba le ngoba sonke phela lapha eZimbabwe singabantu. Waye kumele kukhethe ukuthi lo kumele adle, lo kumele angadli.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ngqabutho Tshabalala uvumelana laye.
Ya, mna le ndaba yokuthi amasosha abe le ndawo yayo yodwa yokuthenga ngiyibona ukuthi kuyindaba ehlakaniphileyo kakhulu. Ngibona lapho ugovernment uphambanise kakhulu ngoba le nto ayikho fair. If amasosha esibalesayo isitolo lamapholisa ezabalesayo isitolo, bonke abantu abasebenzela ugovernment bezaba nezitolo zabe zishiyeneyo, abazali balaba bantu babethenga kuphi? Ngibona lokhu akuhlakaniphanga kakhulu, kuyinto engasilanga, abasicabangelanga njengomphakathi.
Lo mnumzana Nkosi Fuzwayo uthi uhulumende kumele abekwazi ukuthi ngowabantu hathi amasosha kuphela.
I-government yethu itshengisa ukuphelelwa ngalokhu efuna ukukwenza. Ayinakaneli umphakathi oyiwo oyivotelayo, oyiwo efakayo kulesona sihlalo. Khangela amasotsha kuphela ngoba ukuthi bebekwazi ukuthi bona bayi-government yomphakathi, hayi khona oyamasotsha, abakuboni konke lokhu. Lokho batshengisela ukuthi bona umthuli sebehlulekile ukuthi belungisile izwe lonke. Sesibelungisele imuli yabo bona. Lokhu akukho ukuthuthukisa ilizwe, lokhu ukubulala ilizwe, ukuqamula njalo ilizwe futhi ukuthi abantu bengabi nokuzwana ngoba abantu basebebona amasotsha basebebona ama-enemies.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sebenzile Mpofu.
Singabatshwa bakhe sonke, awumelanga ukuthi anika amabutho namapholisa wonke. Sonke singabatshwa bakhe, umuntu umzali lapha elabatwana kumele abathrithe okufana naye, angathrithi abanye ngcono kulabanye. Ngokuthi singabatshwa bakhe sonke, akula munye singabuya sekhalaza kuye ngaphandle ukuthi sondele kuye. Nguye ngubaba wethu ekumele asikunike konke esikufunayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwethulwe nguhulumende besithi kuveza ukuba wenza okufunwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.